Umbuthano lo uqoqwe ngenhlanganiso yeDev Zimbabwe wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthuthukisa lokukhulumisana nge-sign language njengelungelo loluntu ethi Sign Language Rights for All. Umgcinihlalo wekhomishini ebona ngezelungelo loluntu e-National Peace and Reconciliation Commission, u-retired Justice Selu Masolenare, uthi basekela ngokugcwele ukuthuthukiswa lokulwelwa kwamalungelo oluntu anje.
Ikoke uzwi program yethu ihlanganisa le Midland State University ukuze bafundiswe kakhulukazi labo bantu abasuka babaphakathi lobunzima okwenza ukuthi amalungelo abo angazwaphathwa kakuhle esithi ngesikhiwa ngama victims. Ukuze uma bekhuluma ngolimi lwabo bakhululekile ukuthi basitshele ukuthi kwasuka kwenzakala njani, kwahamba njani, kusenzela ukuthi labo bakhululeke.
Uthi kunje sebebe le mihlangano yama-outreach endaweni ezigoqela iMbare le-Epworth ngodaba lwabakhubazekileyo lamalungelo abo ethi kuyajabulisa ukubona ukuba izifundo ze-sign language sezikhona ezikolo.
Sekuguqukile kula izolo, bayafundiswa abantwana bakwazi ukuthi bahambe njani lama sign language enza ukuthi kube lokuqakatheka kulokho abakukhulumayo.
USenator Watson Kupe omela abakhubazekileyo edale lesenete engumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe uthi lokhe kusasekuningi okumele kwenziwe ukuphakamisa i-sign language.
Ingwalo zabo zokufunda kasikabi khona ekwaneleyo. Izikolo ezifundisa ngalolu limi sitholakala emadorobheni amakhulu. Ubulawayo kulesikolo sisodwa, eHarare zingaba mbili zitathu. Ngakho ke nxa kuyikuthi wena ungumuntu ungakwanisa ukukhuluma usebhayibhile, useVictoria Falls, usemrewa, kutsho ukuthi vele imfundo kwayifinyeleli. Yes, nxa sikudalela ephalamente siyatshotshozela ukuthi uhulumente nga ufaka imithetho eqelileyo ezayenza ukuthi mhlangise e-Bright Bridge ngeminyaka ezayo, ngithi ngeyechechi ngifike sibili umfundisi wakhona utshumayeza nge-sign language.
Abenhlanganiso yeDev Zimbabwe bathi abakhwazekileyo lokhu bebhekana lobunzima obengezelelweyo ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle elizweni. Inani labantu abakhwazeke endlebeni okubenza bengenelisi ukuzwa kakuhle lokukhuluma babikwa besedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamatshumi amane 240,000 eZimbabwe. Iningi labo liphila ngemisebenzi yezandla yokuzenzela bethengisa ezitalateni. Umbukiso wanamhlanje wokunanza i-Sign Language Day ungenwe ngamapholisa, abogatsha lwezemfundo, abekomishini ebona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-Human Rights Commission labanye. Isahluko 6 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba i-sign language ngolunye lwendimi ezilichumi lasithupha 16 ezisetshenziswayo ke eZimbabwe emthethweni okugoqela isilungu, isindebele lesishona ngokulingeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.